Yeah, i-social media masikhangele sibili isike yanika abantu ithuba lokuthi baxhumane angithi baxoxe ngendaba zelizwe labo bathole ukuthi yiziphi izinto ezigqathile emphakathini. Kodwa into ehluphayo ungakhangela khathesi nje kusukela last week even namhla mbana umbe namhla ngibizolo i-econet ikhweza ama-prices awedatha same as amanye ama carriers ukuthi umuntu yebo uvunyelwe uya online kodwa uma uvunyelwe kodwa ungenelisi akutsho lutho. So masukukhangele sibili singathi kuyabongeka ukuthi abantu balala ithuba lokuthi bahambe ku-Facebook ku-Twitter ku-Instagram baxoxe ngendaba zelizwe laba kithi kodwa uma bengelala ithuba langikhona kungenxa yokuswela imali hhayi kule nkinga khonapho.
Bakhona abantu abangena ebulenjini lapha bahlambaza abanye ngabathatha imfanekiso yomunye umuntu engazi kumbe enqunu lokunye okunjalo osekungani kubhahile lezi nsuku. Singathini nxa sikhangele ukubana ukwethulwa kwembiko kukhanya lapha sekuphambanisa ilungelo loluntu?
Kungaba nomehluko nje omncane phakathi kwalokho abantu abakwenzayo ebulenjini lalokho abakwenzayo emphakathini nje angithi. Ngoba even singathi ekhaya singathi kule bandla sibiza abantu babe khona akuswelakali ababili abathathu abazakuba ngomsindo babaxokozelayo kube nenkinga nje. So ukuthi sithi akusela mcimbi akusela nto eyenziwayo akusela mhlangano eyenziwayo ngenxa yokuthi laba abayi-two abayi-three ababuya bedakiwe kumbe benzeni sebefika sebephambanisa I see indlela esingathi sifuna uhamba ngayo. Owesibili ungakhangela indlela abantu abasebenzisa ngayo i-internet obathola ebulenjini kula bantu asebethola indlela zokwenza imali ilizwe alinamsebenzi abantu sebethola indlela zokuthi benza imali online ama-artist ama-comedian abanye sebeqatisa ama-online business imali yabo yonke bayithola ngokusebenzisa i-internet. Uthi singathi sesivala ngenxa yokuthi kulalabo abaxhokozelayo kulalabo abafika bethethisa abanye hayi see indlela esingihamba ngayo.
Kodwa zona zikhona yini indlela ezokwenqabela ukungasetshenziswa kuhle kwe-intanethi? Siyabona ukuthi kuke kwaba lokucitshwa kwe-intanethi eZimbabwe kodwa zikhona yini ezinye indlela ezingasetshenziswa ezingasozokucitsha i-intanethi?
Zikhona sibili indlela ezingasetshenziswa kodwa sokusiya ngokuthi mbani osebenzisayo. Singakhangela ilizwe lase-China uhulumende we-China wenelisa ukuthi avalele i-intanethi e-China naphakathi akula Facebook akula nto engenayo akula nto ephumayo right. Kodwa kuthi sokusitsho ukuthi abantu be-China asazi ukuthi bona balalo ithuba lokuthi baxhumane kuhle ebulenjini asazi khonokho angithi kumbe singathi kubancedile kumbe akubancedanga. Kodwa singakhangela kwelethu eleZimbabwe uhulumende wethu andikhole ukuthi ulayo indlela yokuthi avalele i-intanethi yeZimbabwe. Njalo ngenza njalo thina sibalutshwana asilingani le-China singavalelwa phakathi kuthiwa sixoxa selini lodwa amazimbabweni sokuthiwa sithengiselana yini lodwa amazimbabweni awulalutho olungenayo angithi. So uhulumende wethu ngeke wakwenza lokho. Into eqakathekileyo ukuthi abantu bafundise ukuthi kusetshenziswa njani i-technology le entsha indlela lezi zokuthumela ama-message zisetshenziswa njani uthola njani ukuthi into le liqiniso le engamakha wenelisa yini usebenzisa i-Google ukuthi ubone ukuthi udaba lolu endilubalayo lolu ukuthi kuthiwa kulama-satanist abulala abantu ngapha endaweni enje liqiniso yini ngingakadobha amatshe ngihambe ngiyetshaya abantu ukuthi bangama-satanist. We need to learn media literacy. So uhulumende nabantu nje abasebenza nohulumende kumele bancedisane uthole ukuthi abantu babade ukuthiwa yi-media literacy eZimbabwe.